Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokithini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini weNketha 6 bekule mota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi seNketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha eNketha akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 iloaf eyodwa. Imota leyo ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi, njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imichova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sesihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imichova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi. Ngokuthi khona sisenzeni khathi asikwazi lokuthiza ngobani ukuthi siqalisela ngathi asikwazi. Emashops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda kwabo awunalutho. Konke amagasi vele afile, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngaphi. Nokuthi sibonombe amapolisa singe sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani. Nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi, abantwana bayanga vele esikolo, sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bhebhe, ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo, uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwako TM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi emalokithini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi azingabona bayesaba ukuthi vele bethengisela abantu. So eyade sikwenzeka ukuthi abantu bebengena etown bezama ukuthi bedinga lobi transport ibihluphe ukutholakala, angokuthi nxa kunemoto yakwade uhamba. So amashopu abevuliwe ngokuthi ngo TM o-Pick n Pay, kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi TM Pick n Pay angithi lona ose-Bradfield bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi ukuthi uzofike phambili bekusiba nzima. So yiwo amashopu abevuliwe ondawo esingakwentiyo u-TM yiwo abenganavulelwa abantu, kodwa ke ilapho abantu abahlala khona vele emalokitshini njengoba kureyidiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona apha emashopu akhona ngoba vele akula lutho kwareyidwa, abantu bathathe yonke impahla yade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi seNkulumane, unkosikazi sisaseNkosi Dube, uthi lamhla idolobho lakoBulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Namhlumumo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibone emalangeni, abantu abaya emsebenzini kuphela le michova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashopu sonke aluthiwa kulaluthi emashopu ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ngaphi ukudla. Kodwa kuthula kuthule sibili kuthulisekile akula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokitshini lapho amavinkile ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu, kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.